lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke siseqima ifula enzima kukho konke lokhu ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubaba uchaba ngokho konke lokhu xa lingambonanga kutsho ukuthi lawe uwedwa kumele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uchabango abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa ke sitshayo ke siphinde siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengeza lokho esihamba sithi chamisa chamisa soke sithi chamisa chamisa lakhathesi
kwalithi nansi indaba khonapho uyamuzwa womlotshi uthi lo muntu yizivuka mpunzana nje lokho
indaba zabo kasizingeni ubona kona ngale beyi-CCC thina sizimele thina ngaba sibakhangele siyamawula kanti sokuhamba njani wento wakubona sokuphonguhamba kancele kanjalo thina okwethu esikwaziyo yikuthi kona simelele ukuthi sibontuna kuyazala mfomoni kuyaphetha ngani
mamlotshi waphela lina lithi kule sandla semfeni
kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu ungakukhangela ukuthi amarecord zakhona athageta abantu abanjani ubone nangyani umthuli incube laphana e-Cowdrey Park uye bulawa South nangyani umodi uye mavuku ngale tafara nangyani usikoti sakuphwanya kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-back door ngabantu abavele beyizanu and izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-Triple C sesecine sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani abanguye oyenza lokhu mbani ukuthi sisikhangele isitha sisithi ngqo ukuthi isitha nansiyana isitha izana
khonapho ke golide kuthiwa isitha yini kanye
angazi ukuthi nabakuthatha ngabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibabhedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke yazi into le isivamile ukuthi bona nxa kungaba le nto zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzanu pevethi zanu besiyenzele okusenze lokhu usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenzela evele from kudala kanesokule mpikisi engakuthumezela yona emelayo uchamisa emelolozeni u-Abednego Bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipicture bebonke so namla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le sebeyijwayele uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengala wasazwanani bantu esitho umakhuphe ngumuntu ezana uphevu ujob sgala laye wathe sephuma efomi MPC 99 bantu ujob sgala sengumuntu ezana uphevu umitre wathe ephuma efoma i-PDP wathe ubiti laye sengumuntu ezana so into zonke vele zilonge ezikungahambelani naloko abakufunayo bona sebefake izanupef phakathi angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi nakwesi sikhathi abantu noma lilonke alibone okufana nayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani uyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usobela ukuthi umkani uthi hayi ukuthi uthi avele na asengumemfazi wami wena ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxaselibona ngendlela ekushineyo bese xasa ulabhela abantu
mamlotho nankoke khonapho
ukungaboni ngasolinye babuduba sonto emangalisayo it happens kuyenzakala njengobe sitho ugolide ukuthi kurelationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakho dube ubusivuka sasuthi hayi wena usungowakwendlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu usengowakwendlovu angithi so mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyukuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenze nzima kangaka izanu isapresa amafuti wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesibunywane ephalamente uvukona ukuthi hayi sesimrecola kuyinto embi kuyaba-affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abakho bethi congratulations mama kusasa omunye evuka ethi hayi lo sengim chipe parliament. Akuso buntu obenziwe, nakade kungubuntu ubeza khuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizathu sengukhipha.
Eh kuba ngamafishane kwalapha golide.
Kina isho ukuthi la gaba gabaqedelane boda into yabo yonke afuna ukuyenza kodwa bengasifaka iphakade. Kababuza nimbuzo yonke le yabayibuza nayo lingafaki imizwe elendlamu phezulu phakade. Kuphela yini njengisho umlotsha imbuzo emqoka sibili omela ngabe babuzana naye uthaba ngobehleli la emathupa. Kuthi kanti ndodwe lapha sokutheni kanti waye lapha singenza ngalokho kwasingenza ngalokho. Bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo kona ngale kulungiseke kibo. Hayi ukuthi
wakho ngavuke efile ebulewe kuyadingakala ukuthi buyize ethi sibenefite ngokufa kwamama lwane. So entweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutress ukuthi obenefite kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana beZimbabwe ngokuba sathela amavoti abo because ikudela ivoti lomntwana eZimbabwe but obenefite kakhulu obenefite kakhulu ngokuhloniphiwa ivoti kwasekuqaleni ngulo ongahloniphiwa i-due process kwasekuqaleni. You don't respect due process zanupiel amababa elisho zayenziwanga kahle eZimbabwe.